Lokhu kuvezwe ngumnumzana Lavumo Maduku obese Concord lamhla emele umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Nationalist Alliance of Patriotic and Democratic Republicans NAPDR. Umnumzana Divine Muhambi Hove yena ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. UMaduku uthi okwenzakale emthethwandaba lamhla kuyikunqoba kukaHove.
They have said that parliament is in breach of the constitution by not having done its obligation. Then they have ordered parliament to perform its obligation.
Ungakho vethe iparlament yenze izibopho zalo kusiyafika umhlaka 16 Mhlangula okungolwesihlanu lwesonto elizayo. Lokhu bakwenze ukuze benze lokhu ngaphambilini kokuhlala kwemthethwandaba yozokuqoqwa kwamagama abazancintisa kukhetho ngolwesithathu oluzayo zikamhlaka 12 Mhlangula.
Umnumzana Muhambi Hove owake wancintisa njalo kukhetho lukamongameli ngomnyaka 2018 wangena kumanyano we-Political Actors Dialogue Pollard ulandisa kabanzi ngempumela yemthethwandaba waphezulu weConcord edabeni abelukhalaza ngenhlawulo okumele ihlawulwe ngabazaphatheka kukhetho lwalonyaka.
Idale selivumelane lathi ukuthi iparlamente ayiyenzanga umsebenzi wayo qobo owokuhlola lokuhlaziya imithetho yonke efakwayo elizweni lethu. Liyananzelela ukuthi umthetho wawufakiwe owokuthi kube le fees ezingange 20,000 kupresident le 1,000 kuma-parliamentarians bese silethe ukukhonona okukhulu lokuzwisa abantu ubuhlungu abangalamali labangakwanisi ukungena kwezomncintisano. Okungahambelani le constitution yethu evumela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukungena kikho.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda, ilunga ledale lephalamende owebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, upha umbono wakhe ngalolu daba.
I-Constitutional Court ngekhathesi kutsho ukuthi sivumelane lokukhala kwabantu bonke, hatshi kwe-client kaMaduku kuphela. Osokusitsho ukuthi sithe yona iparliamente yaseZimbabwe kusiyafika umhlaka 16 iviki ezayo, kufuze ukuthi isithethe isinqumo, isithethe ama-steps okuthi khona umthetho nalo iwuhlolisise, iwudibhethe, then bese kusiwa khona-ke lo mthetho yo oza kutsho ukuthi ama-fees kanye okuyokufuze ebhadalwe kunomination court eyahlala mhlaka 21 ngama-fees anganani.
Isiphathamandla seZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena uthi lesi sinqumo yisibonelo sokuba ilizwe lilandela imithetho.
Okuthi nxa umuntu engasuthisekanga ngesinqumo esithile somthetho uyahamba emthethweni ophezulu obusa ilizwe, u-Constitutional Court ibisisethula isinqumo. Imali le kade vele ibalwa ukuthi abazancintisa bayibhadale imali ebiphezulu kakhulu, ebingeneliseki ikakhulu kulabo abanye. Phela abantu nxa bekhetha umuntu abakhetha umuntu ngokuthi ulolutho unothile. Bayakhethwa bayanga bayibabakhokhela abantu ngenxa yokuthi abantu bababone befanele ukuthi bakhokhele. Ngokunjalo imali yakhona yokuthi bayibhadala kunomination court nxa isiba yinkalakatha yemali enjengayena le bazayithatha ngaphi? Yona ikakhulu futhi foreign currency nale iyavela ngaphi?
Umthethwandaba weConcord unikeze idale lephalamende ukuthi lihlaziye lolu daba liphume lesinqumo umhlaka 16 kuyona le inyanga kaNhlangula ungekedluli. Phansi kwalesi sinqumo SASI 144 abafisa ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe kuzamele bakhokhe inkulungwane ezingamachumi amabili zamadola yemelika 20,000 United States dollars. Kuthi abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kuzamele bahlawule inkulungwane eyodwa yamadola yemelika 1,000 US dollars. Abafisa ukuba ngamakansila bekhokha ikhulu lamadola yemelika 100 US dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.